sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 zibandlela 2016 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi umnumzana Walshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo.
Kunzima ngoba nxa ukukhangela nje mahlayana kumele kube into elula ngoba uza kuthi wena hayi ngama MDC omabili, hayi babevele beyiqale beyisungule MDC bebonke. Kodwa nxa ususiya eqinisweni uzafuna ukudinga ukuthi beze behlukane kwakutheni.
Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisozelekele ukungena kolunye njalo ukhetho.
Lapha kakumiwa, lapha kuyahanjwa ekhethweni la. Iphathi isibili ibandla leyo izengifonyele khona ukuthi khona i-imeyili laphana lalaphana. Ngibona ngazane bazaqhubeka nje abantu besiya ekhethweni.
Uphenyo lokudinga ukuthi izijeziso zenotho zihlasela kanganani umnotho welizwe oluzabiza imali ngamadola zinkulungwane ezingamachumi alikhulu lamachumi amahlanu lusekelwa ngamatitshala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Udaba lokuthi umnumzana Walshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo. Lolu daba lubikwa lukhulunywa emihlanganweni yebandla leMDCT eyenziwa ngumkhokheli webandla leli umnumzana Tsvangirai kundawana ezijiyeneyo. Esithi yena bafuna ukuthi Ncube abuyele njalo ebandleni leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube owake waba isikhulumeli sebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Ncube.
Lokho asonto entsha ukuthi sesikuzwa sokukhuluma sokuze kuphunyiselwa ngalolo hlobo akumangalisi. Kodwa mhlawumbe okuqakathekileyo kukhangeleni ukuthi nxa mhlawumbe kuthiwa bangahlangana ikakhulu kungathiwa benza lokho kuthiwa yi-coalition ngesilungu okokuthi bazama ukuthi bebe yimifula ethela mfula munye kusiya nxa sikhuluma ngokhetho ukuthi bazahlanganisa ama-candidate abo kumbe labo babameleyo bengancintisani ukuthi lapho kulaleyi i-candidate laba babi khona lapho bafake upresident oyedwa. Leyo mbono yani indlela elula abangayenza kodwa nxa kuyikuthi kuthiwa bayahlangana uWalshman Ncube lebandla lakhe leMDC selisiya kuMorgan Tsvangirai lebandla lakhe leMDCT. Lokho mbona ngani kungaba nzima. Kunzima ngaleyi ndlela Chris. Kunzima ngoba nxa ukukhangela nje mahlayana kumele kube into elula ngoba uza kuthi wena hayi ngama-MDC omabili, hayi babevele beyiqale beyisungule i-MDC bebonke. Kodwa nxa ususiya eqinisweni uzafuna ukudinga ukuthi beze behlukane kwakutheni.
Bakhona abanye abasola inyathelo lonaleli elifuna ukuthathwa besipha isibonelo sokubana umnumzana Ncube wehluleka ukuthi aqondise ibandla lakhe. Besiphi izibonelo ezifana njengani elasukayo ebandleni lokunye okunjalo. Ungathini wena ngabantu abatsho njalo?
Chris, angishabona ukuthi kunzima ukuthi ungangisebenzisa mina njengesibonelo kumbe usebenzise ingcwelo omunye umuntu owasukayo ebandleni le-MDC ekhokhelwa ngu-Professor Ncube. Ngoba eqinisweni ukuthi mina ngilezizathu zami ezenza ukuthi ngisuke ebandleni. Bengathi ngisuke ebandleni ngasuka ku-politics yamabandla. Kunzima ukuthi kususithi ngasuka ngoba umkhokheli webandla lelo uProfessor Ncube wehluleka ukuqondisa. Mhlawumbe ungabuza abanye bangazitsholo bona ukuthi okwenza baze basuke kuyini. Kodwa mina mbone ngani mhlawumbe okuqakathekileyo ukuthi nxa abantu labo abathi kabavumelani nakho ukuthi kube lomanyani bakhulume ngokuthi abazama ukuthi kufezakale njengamabandla aphikisayo kungafezeka yini nxa bengabambananga. kumbe babone ngani kungafezi kanqabi bambeni nqabi bone ngani kungafezi kanqabi bambeni kungafezi kanqaku bambeni ubani lobani bebambeni njani
allo ke ngumnumzana Nhlanhla Dube ingcwethi kozombusazwe njalo wake waba isikhulumeli sebandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ube khuluma icingweni le studio 7 ekwobulawayo. Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisozelekele ungena kolunye njalo ukhetho olungeza. Lokhu kwenzakala lanxa isiphathamandla saleli bandla umnumzana Claudius Magoba obikwa enguye owayekhankasela leli bandla ukuthi lingene kukhetho sowasuka kulo ngemva kunqotshwa kukhetho lwangeviki edluleyo esigabeni seBikita West. Sixoxele isiphathamandla sebandla leli umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
By-election liyana ingabe ithuse kakhulu ibantu bona laba abavela kuzalo laba abangakazi beluza ama-election abangakazi behlangenisana ubuso babo lento okuthiwa yi-violence. Bona kakhulu laba ababesenza i-violence against i-opposition bakubonile ukuthi khona lokho babekwenza athi sokukhangelane labo yibo abantu abangaba lokhu kuthedela thedela emuva. Yes, it's true. Kwakulabo violence laphana nalaphana abantu besethuselwa, abantu bengincitha ukudla laphana, abanye bephiwa ukudla laphana. So lokho kwakusenzakala kuMDC, yikho lokho sokusenzakala kanti sesikuleli banja. Yikho lokho njalo labo sebemele ukuthi bekubone ikakhulu wona labo mavirus nabonye nje abantu abaningi abakhona ngale. Yikho sebemele ukuthi bekubone ukuthi khona inyathelo elikhulu elingathathwa njengebandla, kumele bethathe ibandla inyathelo bani. Entweni okuthiwa yi-violence abantu kumele begcine phela lokho okuthiwa yi-protection lo kodwa-ke i-protection kuzanu once you retaliate sokusiba yimpi kube kanti ngapha kuthiwa khona thatha iZimbabwe ngokuthula ukuthula kwangukhona kuyakhosta impilo zabantu.
Manje lizaqhubeka lingena kukhetho na kumbe lizenza njengabanye abaphikisayo asebeme eceleni baze bathi bona nqa kungalungiswanga okunye okunengi nengi abasoze bangene kukhetho.
Lapha kakumiwa lapha kuyahanjwa ekhethweni la iphathi isibili ibandla leyo izengifonyele khona ukuthi khona i-email aphana nalaphana ngibona ngazane bazaqhubeka nje abantu besiya ekhethweni. Mina vele ngikhuthaza khona ukuthi abantu kabaye khona ekhethweni loba yiphi iphathi kayihambe ekhethweni ukwenzela ukuthi umhlaba wonke ebhikelele ube kwazi ukuthi izanu ilobu kovu obukhulu izanu ibulala abantu ukuthi bengekhethweni yona ilungisa ilanga ilikhethe isethi ilanga lokhethe nxa ingafuna izanu ukuthi incintiswe hhayi abathatha umuntu wabo kuphela behle bemfake lapha hhayi khona ukuthi bephonge ukuphiwa nje ukuthiwa khona kule violence hhayi umhlaba phela uzabakwazi njani khona lokhu ukuthi khona i-violence ikhona amabandla wonke ngayo ekhethweni hhayi zimphiwe kuphela.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First ube khuluma icingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Uphenyo lokudinga ukuthi izijeziso zenotho zihlasela kanganani umnotho welizwe oluzabiza imali ngamadola zinkulungwane ezingamachumi alikhulu lamachumi amahlanu i-$150,000 lusekelwa ngamatitshala. Umphathintambo zemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo nguye obize lolu phenyo. Kule nhlanganiso ezimbalwa ezikhala ngokuthi imali ezasetshenziswa iningi kakhulu besithi bona ngabe isetshenziswe ezinye inhlelo kumbe kubhadala amatitshala iholo lebonus abakhala ngalo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi bayasekela lolu phenyo.
Ngingathi sokuqhathekile ukuthi umhlaba wonke jikelele wazi kakuhle ukuthi ama-functions alimaze kanganani imali bathi-ke lathi thina njengezisebenzi afinyelele kanjani kathi imali ngabe kukhona indlela ezifihlekileyo ezingaziwa ngumuntu ukuthi kathi kungani ukuhamba ngaleyo ndlela. Ugatsha lemfundo ephezulu luyaqukelwa kakhulu ukuthi uchwayisise ngembangela le lezisimela ezehlakalo ezazikhona elizweni okunjalo lokho zokuqatha ethi sifuna ukuthi amaqiniso nawo ukuthi ama-sanctions alimaza kanye ezibabo uliqiniso nawo ukuthi ama-sanctions alimaza izisebenzi konke lokhu uma sifuna.
Ye kodwa ke lithini lina ngemali yona le esetshenziswayo? Aso mali engathi nga ihambe yayobhadala ibonus eliyikhalela.
I-150,000 vele ngokuyimandla kancane kakhulu ukuthi ngingasukumisa ngoba imali efunakalayo i-180 million. Ngenye indlela ngifuna singaba dinga indlela zokuthi singatholakala njani imali kathi imoshakala ngani. Lokhu kuzasinceda ukuthi sikhumbe ngomfutho nxa sisazi. Ngingaza ke ngimshele kakhulu uNongqongqoshe wezemfundo ephezulu ngithi mina uphambanisile ngokuthi azilungise lokho, kodwa ngibone ngathi uletha umzamo ongaqumbaqumba abaningi babone ukuthi ngeqiniso ngeqiniso lesibili indaba yamasanshini ingayiphathe njani ilizwe. Mhlawumbe uzakhupha ukuthi akula nto eyenzakeleyo ngalokho, asazi ukuthi uyaphumani kuleyo mpumelo, but siyikhangelele impumelo yaleyo research.
Lo ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta ubekhuluma le studio 7 ecingweni eseHarare.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampaba fobembula
kuhlelo lwezemabhandleni lamhlanje ngikomahlaba ithwale efilabhusi lapho engixoxa khona lesakhamuzi esifuya inkukhu umnumzana Ndumiso Ndlovu. Yena oke waphuma kulolu hlelo ngomnyaka ka-2015. Sithe simethekelele njalo sizwe ukubana ihamba njani iprojekti yakhe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Hayi kulungile baba.
Ihamba njani project?
Hawu uhlelo luyahamba-hamba but ngalokho sokwenzakala kathesi hayi izinto azahambi kahle. Ngoba le mali ayisekho ebantwini hayi angithikela nto ehambayo. Lokhu ngoba yikwenza nje kuphela okokuthi kuphilise abantwana.
Size sixoxe kulolu hlelo kwakungo-2015 wawusithi i-project yakho yayikhona ukukuphilisa kuyini osokuguqukile?
Laphana imali yayisesekhona wawusungathengisa la wawuthola something manje kathesi hayi awusela muntu othi ethengayo kuyengifakwenza awusela muntu ehamba kuyo akula muntu ongamthengisela wonke umuntu akalazi wonke umuntu ngokhala sokunzima vele kathesi hayi sokulo mehluko omkhulu. Kala kwakungconywana sibile ngoba lo wawuthola something kathesi hayi hayi akula komile.
Izingaki inkukhu ozifuyileyo kwamanje?
Kathesi sivele sokuyi-100 ngoba lezana eziningi lezana hayi uyabuzinikani uyakuthiyathela imali yokuthenga ukulakho akula.
Zithatha isikhathi esinganani ukuthengwa ziphele?
Kathesi ungathatha noma inyanga ezintathu kuzama ukuthengisa khonokho. Ngoba uzafika omunye la kwelede omunye ayenzeni omunye ayenzeni ukubhadala kwakhona omunye la hayi hayi e hayi kudlala kusena nto eyenziwayo akusena nto ehamba kuyo.
Size sixoxe laphana zazi kuthatha isikhathi esinganani ukuthengisa?
Amaviki amabili iviki elihafu yakusithethi kathi usenze uhambo ncenge ngabantu ukuthi heyi ngitale sezikwanile thengani abunye la seyathatha ahambe omunye la athatha ahambe kuthi basihanganise ukuthi bakunike imali yakhona kakusela uhambe uhluphana labantu nje akusathengise.
Eyodwa yona uyithengisa ngemali
laphana sasayenza $8 but ato-7-6 ngoba akabonzi vele ngazi ukuthi 8 akusancedi bakhala kunjalo so akuyafana nokuthi nje vele uphongkwenza nje into sokuyudlala nje.
Ngisho lesikolo zama-boarding azithenge
laba sebefike zabo sewabona ukuthenga ngisho ukuthi vele sazini sezifikele zabo mina sesiphongkweyenza athi zama ungani ngizakhamezi kodwa aazazazi la mali bayakhala ba.
Kanje uhlelo lwakho ngolokufuya inkukhu kuphela awulimi akulokunye okwenzayo?
Ukulima maybe lo nyaka ungaba ngcono nje ozilisina kodwa uyalima kodwa ungazilima uyakuthanga uyawulimela ukudla kuphela.
Ngisho ukulima isivande imbhida wawungalimi kanje?
Ngangilima ngagcina ngimile amanzi afuthwa ngamanzi.
Lokho elingelasikotsho yini eduzane?
Hayi kithi hayi kithi isikotsho vele hayi azibi khona ngala bafake bakhe ngoba khona ngo-1989 akudla laphana. Ngabe sokubuya ama-election kwesitshela khona ukuthi hayi sizafaka kodwa angadlula asasifoni.
Emasimini khona lilima okunganani?
Ilimile but sokubulawa amanzi siphumayo semaningi kakhulu. Kade kulinyiwe sile kodwa konke kudotile kubomvu wonke nje indawo okuyelo nje indawo akusela nto i-right.
Ngezinye indlela sokuzifananela nje lokuthi izulu kalizange libe khona?
Ya, ukuza sizakala izifuyo, hayi abantu ambona. Abantu ngeke ngaphandle ngabe thola ama dam ama regression ukuthi abantu bazale bathe baline bathe bethelela ngemva ebusika laphana maybe. Manje akula yonke into le.
Kubo vokola ngale ayikhona irrigation ukashana le vokola.
Yati nasikashana ngasibangani. Ngiyasi lapha lapha iwanezi ngapha.
Izifuyo kodwa ziqinile.
Hayi sizise right, hayi zilingile sizise right.
Amadlelo ona anjani?
Eh right ukuthi njimiza anti siningi kakhulu ukuthi yonke le maminyeni kakhulu abantu sebegcenda yonke. Abantu ngamadlelo enkomo bekwanga imizi yodwa nje.
Ah kuphoselo kugcina.
Ah nangithi abantu ba bazami nje ukuthi bazohamba hamba lapha lalapha wenze ukuthi ungaphonga ukuhlala la kwawenze noma kuwomile lapho ngizama la ukuhlangahlanganisa lokhu lalo.
Hayi isiyabonga be kukuhle ukuba layo kuhlelo Ndlovu sikufisela inhlanhla.
Hayi kulungile.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sefilabhusi umnumzana Ndumiso Ndlovu. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo umuntu ngamile inkomo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lesiphatha amandla sebandla lezana uPF umnumzana David Ndlovu owake waba ngumeya wedolobho lakwaBulawayo. Sihlaziya amazwi kamnumzana Julius Malema owebandla le-EFF leSouth Africa owathi yena uMongameli Mgabe usekhulile njalo iziphathamandla zebandla lakhe lezana uPF zingamagwala ziyesaba ukumtshela ukuthi ayephumula.
Ukuqala ngathi mina isi abantu ba-free kwenza ama-observations. Njalo uma sifuna ukuthi sikhulume ngamathambo ukuthi akasavumi, perhaps i-solution kwakuyikuthi sikufake ku-constitution ukuthi manxa umuntu in any case we are not doctors thina ukuthi singamthethi kasenelisi. The only people abangamthethi kasenelisi laye akwamukeli kumbe angakwamukeli ngama-doctors. Thina we can't say to an individual uyagula wena sokumele uyekile. Even isemsebenzini emsebenzini general work it's illegal ukuthi mina ikhampani yamtshela ukuthi hayi ngiyagula, they can send me to a doctor. But mina ungwami ime engizibonela ukuthi ngiyagula. Ama observations mina ngiwali because ama individuals are free to make ama observations njengokwenza. But mina I believe ukuthi izinto zonke kumele zenziwe ngokusemthethweni. Any other action engathathwa ngomunye umuntu besides a constitutional act becomes unconstitutional. I don't believe in performing on being unconstitutional means. Mina I believe ukuthi where people believe ukuthi upresident abezanu PF once the majority believe ukuthi hayi kasenelisi they remove him ku-Congress.
Nanto ke udaba mnumzana Nkomo uthi yena ubaba lapha umthetho uyamvumela ubaba umgaba ukuthi aqhubeke.
Imithetho mihle njalo imithetho mihle ma ilandelwa kodwa sizananzelela ukuthi now and again imithetho iyatitwa ngenxa yokuthi impilo iyasifundisa zonke. Njengabantu beZimbabwe sesikubonile ukuthi umuntu ole 93 years ukuthi asiphathe akusonto ehle. Nanku sesisebenzisa imali i-America. Imali i-America seyasihlupha sesisebenzisa ama-bond. Nanku akusela mithi ezibhedlela. Konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi kubuswa umuntu ole 93 years yinto embi. Ngakho ungabe usemthethweni manje kodwa kuyisifundo ukuthi in future kufanele sikukonside sikufake ku-constitution ukuthi umuntu engedlula iminyaka emingaka kufanele abeke phansi intamo. Kungani emakhampanini nakho kulo muntu kule ADF engine ukuthi umuntu engafika iminyaka engaka kufanele athathe umhlala phansi. Lesi yisifundo okufanele abantu bezimbabwe basifunde ukuthi akufanelanga ukuthi umuntu azafela esikhundleni sengathi yimonaki or yibukhosi kanti hayi lokhu yi-president nje okufanele usebenzele abantu itsheli omunye.
Mnumzana Ndlovu uyakhuluma lapho ubaba Nkomo uthi yena hayi ubaba umgabe usekhulile.
Bengimlalele kuhle uthi yena lesi yisifundo sokuthi abantu babekwazi ukuthi kumele sitshintshe umthetho. Fine, awutshintshe kumthetho. Amandla awukatshintshwa phela umthetho. yiloko ngamaassumptions nxa abantu befuna ukutshintsha umthetho abawutshintshi umthetho ungatshintshi umthetho abesesalela sekutshintsha umthetho then lamnda iw start pointing fingers but okakathesi umthetho phela ukatshintshi it's like ukuhambe le ndastry uthe ingakwanisa 65 years but iyahlala phansi kukhona phela bakutshela ukuthi ule 65 years uma ngile 60 years kumbe 59 bangathi retire kasakho sekuretire sesifikile uma ngincwazi umthetho ngethi angingakwanisi 65 but uma sendikwanisile 65 ngiyaretire ngoba kulotshiwe phansi but okwakathesi ezimbabwe asilakho ama-emotions lama-facts vele kuthi yena nama-facts are very stubborn ama-facts athena he is the president the law allows him to the president if you want to remove him we can only do it having changed the constitution but we haven't done that so far
hayi isikhathi sesingasavumi ungasivalela uhlelo lwethu mnumzana Nkomo uphendula ke umbuzo kababa uNdlovu
ye uza ukuthi abantu bezalo PF bangamagwa esaba ukukhipha umngameli wabo kusengisa ukuthi ikusasa ngentsha ikusasa ngeyouth ngiwathandile kakhulu amagama amalemo engithemba ukuthi anike abantu abancane bezimbabwe amadlabuzane ukuthi labo balelungelo
leyo-ke bekuyingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo ebesixoxa laye endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-P F umnumzana David Ndlovu owake waba ngumeya wedolobho lakoBulawayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasa ku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa lomhlonitshwa unkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende ekubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Sihlaziya uhlelo oluqhutshwa ngumhlonitshwa olokudingela ikakhulu abesifazana labantwana incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ngiyathaba ukungamukela kwenu.
Ye, kuze kufike lamhla kuyini esele kufumene?
Sile chat group eyabomama. Ngafika bexoxa ngama-birth certificate. Sebengene kwenye i-subject. Ngathi ngicela ling-inbox abafuna ama-birth. Omunye lomunye wentshe uthi mina nilesikwerete esibhedlela, nilesikwerete esibhedlela. Bayakubambela i-birth record manxa ungabhadalanga. But kakuvunyelwa lokhu ngelokuzeni. Nge-constitution, I think sathola maybe abantu abangafika kuma-50 kulabanye abalamaphahla abazalwa nge-operation abazali ogogo abalabantwana abathunyelwe bevele eGoli bebuye labo malayitsha bengalancwadi zangapha kodwa banama-birth record angaphi awe-South Africa kwaba labanye abazalelwe empilo abanye central ngasengenza ke i-appointment ngahamba e-central hospital basebesithi bona no akulanto enjalo so kutsho ukuthi hayi abantu labo okhuluma labo mama Tofa bayenzeni balahle amaphepha ngasesithi hayi khonokho elikukhulumayo ngathi ngakukholwa ibe ngihlanganele abantu abangu-3-4 kodwa omama labo babengihlanganele labo baningi kakhulu so ngasesithi kuyini esingakwenza-ke ngingayenza yini ukuthi ngiyehlala labo mama siqoqane labo baba babantwana labo ababelethe esibhedlela basebesithi hhayi silakho sibili ukubanceda.
Udaba loluthi uzalukhweza ephalamende, iphalamende izancedisa ngani lapha njalo kuyini kahle kahle ofuna kukhangelwe?
Sihlala sikukhulumile uyabuza especially ngama-Wednesdays khonaphana sibuze u-Minister of Health. Uminista uyakuphendula sithi hayi akukho emthethweni yabavunyela ukwenza lokhu lalokhu but engikufunayo yikuthi uminister athathe unyathelo olwenza ukuthi ngaye umama ephume esibhedlela lomntwana abe lephepha lona lelo elizamnika ulungelo lokuthi ayedinga i-birth certificate yomntwana. Because okwenzakalayo kwesi sikhathi umzali uyabhubha and then sokusala sokusiba yini umntwana lwana sesala esenkingeni eswele umuntu ongamnceda.
Kungani ukhethe ukusebenza ikakhulu labesifazana labantwana?
Njengomama ngiyalwazi udubo olukhona ngaye umntwana engancedwanga. Njengesikolo lapho umntwana ngaye ekhethiwe efuna ukuthi aphume phandle kweZimbabwe, kuyabe kuyisporti or ezintweni zesikolo engala birth kayenelisi ukuthi athole ipassport. Especially ngaye ulabazali abangala lwazi oluningi kakhulu ngezinto. Ubona ingane yabazali bakho ngabakuthandi kodwa bona bayabe kuthanda but bengalayo indlela yokuthi bakuncede.
Abangabe bevelalele lolu hlelo befuna lawe ubancede bengakuthola ngapi?
Okay, bangangifonela inombolo zami ngu 0772 303 355, ezinye njalo ngu 0782 745 859. Ngicela lingifonele ntambama and akula lutho abamele balukhiphe kimi. Ngicela uhle ngiqonqosele khonoko abamele bakubhadale kuphela i-fee yoku-birth certificate, babhadala ngapi komsitheli khona ngale. Njengoba la ngikhethele ukuthi ngisebenzele abantu and ngizinikele ngenhliziyo yami yonke.
Sibonge kakhulu ukuxoxa lawe kudlolu hlelo imali apha ingxoxo yethu.
Ngiyavalelisa kini lonke njengoba uNkulunkulu sesinika amanzi. Ngibona ngani sizaba nenala kulo mnyaka. Ngicela njalo thandekile ukuthi ngitshela abantu ukuthi iSADAC ilohlelo olubuyayo okuthiwa yi-statelessness, abakhangele khona ukuthi umuntu wonke ohlala ku-SADAC region umele abe le record. Njengalabo abahlukuluzwa ngesikhathi se-Gugurahundi abaswela abazali babo nezihlobo zabo besiba ne-problem yokuthola ama-birth certificate. So ngicela bakithi sidingane, sizame ukuthi siqoqane, sibone ukuthi singancedana njani.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Dofa, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Sibongile Sithandekile, ubelela ngelihle. Asavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singake dlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Udaba lokuthi umnumzana Welshman Ncube abe ngumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai ludala inkulumo. Ngemva kokubhuqwa kukhetho, ibandla leZimbabwe People First lithi alisoze lidedele emuva, lizaqhubeka lingena kukhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, kodwa ke lingakhohlwa ukuthi liyenelisa ukuzwa uhlelo lolunjalo ebulenjini be-internet ku www.voandebele.com, kumbe njalo ukusithumela i-text message kunombolo ezithi zona 1202-465-0318. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.